kufanele ukubana silungise indaba yomkhonomi, silungise indaba yokubana elizweni kube le mali ethengayo, nalo silungise indaba yemsebenzi lokunye okuningi esikukhulumayo. Kubana ke kufanele ukuthi sibuyele ekuqaleni, silungise obathi wena ngama-microeconomic fundamentals, silungise indaba ye-confidence on the economy, yinto yokuqala ekhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Esibili, kubana sinxa sivela khona kulungisisa indaba ye-confidence, siphendukise i-US dollar is the official currency ubani isetshenziswa elizweni. Leyinye ke i-multiple currency basket yelamarandi, lamanye ke depending ngezindawo. Then ke bese siya phambili ngokubana siqalisele ke ekubhadaleni izisebenzi salary above i-overdatum line. Imali le ikhona, imali le yimali etshontshwayo externalizwayo, imali esetshiswa ngomthuli benza ama-quasi-fiscal activities outside the parliamentary approval. Imali le njalo ikhona ke kuma-minerals yakuma-diamonds. Into efunakalayo ngama-priorities, kufanele ukuthi amasivusebenzi babisele kumali esasiyibhadala thina sisaku-GNU. Siqalisele khonapho ke ukunegotiata siya phambili. Hayikhona ukupha abantu imali engathengiyo, hayikhona ukupha abantu imali ephansi kwe-overdatum line.
Lithi lina izisebenzi kazengezelelwe iholo, kodwa uhulumende uthi kayikho leyo mali. Nanku phela sezike zakhalala umsebenzi kanengi, kodwa akulalutho olwenzakalayo. Kwenziweni pho?
Kuyavesa kubana sebeyehlulekile umhlaba wonke jikelele. Xa uhulumende evuma ubana seyehlulekile, kufanele kuphiwa abanye abakukwanisayo. Ngenxa yokubana uhulumende angezakethi asikwanisi, ngenxa yokuthi kukhona okufanele kulungiswe ukubana kube le mali elizweni, silungise ukubana ke umnotho wethu usebenzele ilizwe, silungise indaba yokubana ama-industry evulwe lakho konke ukwenzela ukuthi i-government ithole itax ikwanise ukubhadala abantu, silungise indaba ye-corruption, silungise indaba yama-illicit financial flows. So ekugcineni kwakho konke, yikho uhulumende sithi kala imali uzama ukuthi kakwanise.
UChamisa ukhala njalo ngokuthi kukhona okumqoka okumele kuguqulwe phambilini kokhetho, kodwa sesike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa sithi yonke inguquko edingakalayo seyenziwa. Kuyini elizakwenza ukubona ukuthi elikufunayo liyakufeza?
Kufanele into yokuqala ukubana abantu bevota ngenxa yokubana elizweni leli kulento ehambayo ukubana abantu ukuvota kakuncedi. Kuyinto engasoqiniso ekhunywa yi-ZANU PF nxa yokuthi abafuni ukuthi abantu bevote kubana kube lohulumente omutsha. Uhulumente omutsha engangena eyehluleke, thina njengesizukulwane zeZimbabwe silelungelo lokubana sithi xa selehlulekile yikho kuyenza ukhetho every 5 years kubana sitshintshe-ke uhulumente, ngoba kula hulumente ongahlala forever.